Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Adam Dambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela eParliament uNomzana Themba Mliswa uthi uzakwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela uMongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba la ukuthi ngathi balesisindo kodwa vele kawuthunu ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uNomzana Adam Dambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMdambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola eMelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmerica umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abathatha izinto ezinjengerent ngamaUS dollars ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye befuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama-US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye befuna ukuthi badinge i-US dollar. Yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi bayabedinga i-US dollar ama-companies labantu makhasi. So ngibona njengani imizamo eyokuthi i-dollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo se-dollar siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar labantu themba ukuthi liyabagcinela i-value. So njengoba kungena themba kuZimbabwean dollar uyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isisindo salo siyabe sisiwa.
kathi kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenze ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthi ayi black market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yikuthi abantu bazuza amayesto labo ngendlela esijetshiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for our products abo so uyabe sekusitsho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe uba ne-US dollar engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bakhiyane lecebo elinjinga lelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe Dalele Parliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uzakwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana ukuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo siqoxe locubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungamanzima kodwa-ke ye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla amanga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo kakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzaka kube sekusithike njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo
sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phungaphunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti angithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kutsho ukuthi kakusiko sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSusan lo yena uyathi yaletha bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukele qakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bo kazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela lapha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo, yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili, ngokwamalanga amabili. Kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu, izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso wethu isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo, amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakhe uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala abaginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. phephandaba le-News Day lilo daba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salona ngisakaza weStudio 7 nalisakaza njengoba zinjalo ya yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela embona ngakhona abantu laba igovernment le iyizisa abantu ama project okubumba lokhu lalokhu ifuta abantu bachaya izimali abantu kabaholi abantu bahamba balahlekelwa ngabantu abalahlekelwa yifundo la konke abalakho since March bethu bavetisa abantu bekweleda lapha lapha kahle kahle sibusa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantu yini ama project la enziwayo la kubunjwa kwama properties njengesikolo ama clinic abantu la imali le bazayithatha ake sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwala sikuze sibone kahle sikhulume lo government sisonkeni ukubuza ukuthi yathi imali kahle kahle abantu bayithatha ake sikuvukeni abantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngeyindle siyaxabanisana siyabophedisha imisila la ngiyabonga ngumphanda mina ebulili ma west
Salunani nibasakazi baka Studio 7 ngali njani lonke nje labalaleli bonke nje nyangu Joshua Ncube ngokuhlala ngise South Africa kade ekhaya kuseMpala mina ngilokudana okukhulu ngabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa lenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobunengi babo kuyakhlula ukubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahlupheki kumbe basebunandini kumbe njengegqatsha lolusakhulayo sakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikaSmith ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo nyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma kulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufaka ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele ba 3 days 4 days ungazibambi kuyacina ukhipha yini ucingo lakho ukuthi alukho kuyafana ngcono nyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphela kaya kulalizwe lizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela ukuvota into yamahara akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ibusi kuze kube naphakathi amen yabonga
studio 7 studio 7 ngizacela ukuthi yasini isikhathi ke lini ithubelela ama journalists ke sizozama u rectify ama mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana abantwana bafuna uku lecture right now omunye uyakhuluma ukuthi unkomo wayenza iphutha unkomo wayengayiso wayengaso dictate unkomo was being advised by ama top 5 yakhe wayesekelana ni top 5 yakhe now sengizwa umuntu ekhuluma ngokuthi unkomo umzori umgaba wayengu secretary wezapo hayi u secretary wezapo from 1960 wayengu William Sarura now umnoda wafa engu chair wezapo so ngingazi mina ku NDP ukuthi umgaba wangena yini kuzapo 1963 umgabe joined ilokuzeni undaba ningisithole lo inosinkala eHighfield baforma iZanu PF then kuthe ngo 1972 izaphi baniwe 1969 izaphi baniwe lezanu kwafonywa into kutwa iAfrican National Congress yayibhalwe African National Congress Zimbabwe into zakona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu I still remember so umzore wakute ngo 74 onkomo bephuma ejele umzore wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress iZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress leyana yayizapa wathapa futhi kunaphana baba kwaba ngama breakaway so usecretary lo abakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siye Angola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controller yini ngama Portuguese so into engi understand ukuthi that's when vele sasingama factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu owayekhanda izipra Afrika Nikita Mangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokwana kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha ngeWhatsApp ingibize ngikhulume linginterview ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise ilecture le abayithola esiyo thank you
Sasazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhuluma ngomqondisi Mathanda ngisesentshureni akho ke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesicelo lami kubo Gift Dube lapha labo Ntungamiri Ngoma kuba ngicela nami ke limbaleli kodwa am awu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelo lezinangeni ngiphosela ikhahlelo lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa leyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina amaChina ona la azasibulalela idizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenza phandle lokho besimoshela izinto inizwe liyaphela lokho elikhonolezwa iChina kancane kancane la xosha abelungu axosha abelungu iZNPF wathi akabafuni bafuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesibuswa ngesinye isizwe samaChina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantu abakho right yabo maChina indaba abakho right mabe babasiphathele izizwe basithathela and yonke into ingaphathwa yiba kulawo into ezesilungile thina singabantu abasezizwe ngiyabonga ngithokoza umuntu ngicela i-DM leba
linjani basakele ze-Studio 7 siyalibingelela bonga msebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona usinikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngo-Jonathan Moyo u-Jonathan Moyo uhlezi khona le-Kenya kodwa ulandisa izindaba ze-Zimbabwe ufunani ku-3PC u-Jonathan ufunani ngama-structures e-3PC abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iyumsebenzi ka-Jonathan ngicela astope into yakhe la ekhulumayo stopping nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stopi ti-Jonathan yekela khona okukhulumayo
injani Studio 7 ha ngapha thina eBulawayo ngapha hayi kungcono konoke zodlwangudlwangu hayi kungcono ukuthule hayi asikakubona ethawini emathawini asikakubona sikuzwela emakhaya komtoko le hayi lapha eBulawayo hayi akulalutho sibile sesiluzwithi sikuza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi eBulawayo hayi akula problem
salunani basakazi baka Studio 7 ngali njani lonke nje labalaleli bonke nje nyangu Joshua Ncube ngokuhlala eSouth Africa ngikhaya kuseBhali mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikasimidi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele ka 3 days 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu uthiya uzazuyibambe kuphele so ngikutshola lapho ukuthi uma bona bethina nana asizozi siyivota thina kuyafana lokhu into enza batshela yona ukuthi uma ungavotanga kuyafana nalokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elilo elibusayo li right kuwe, angeke uvotele elinye ibandla ngoba leli elibusayo li right, uyabona. Kodwa umuntu olengqondo ngithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi labantwana, engabheki ubaba, engabheki kabheke lemuli yakhe ukubana kayisebenzi, iyahawula. Laba bangabafana sebekhethe abantwana babantu abalobulanga, kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale nomntana womuntu la kunje uhlale nomntana womuntu egumeni ungazange layenza zona izivumelwano labakibo kamntwana ngendaba zokuswela, ngendaba zokungasebenzi? Asizameni bantu bakithi esintwini, asizameni ngamandla wonke, singalahli imbeleko ngokufela, uyabona, ukuthi asivoteni loba kunjani, loba kunjani asivoteni. Ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana sakalwa ngesikhathi sikaSmith ngezibhamu, kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu, kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote. Alizange lithathwe ngokuthi kuthiwa sekudutyuleni sekurayithi ilizwe selikhethwe mbani, kodwa asihlaleni phansi sivote. Sahlala phansi savota ilizwe labuye, kaye kulali lizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahhala.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika uMnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyonale iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Siqoqele ocubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty General Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi, sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje yikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abangakuleli cele lama-Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuqulwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
UMnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Arthur Mutambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inothone edalele parliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mutami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.